isimo sibi ngikhuluma kanje ngeviki elidlulileyo ngamalanga adlulileyo impuphu ibingasabambeki eyiyo yona ukuthi lanxa usupho ongubanani kodwa kumele uyithele namhlanje ngengabhodabhoda edolobheni lapha ngoba uhulumende wayethe yehle bayehlisile abanye yebo yebo kodwa usupho olunye oselukhona yikuthi kabasavumi kona laba abayehlisileyo ukuthi uthenge kumbe ngeswayipi kumbe ngalokho esithini ekhokheshi so uhlupho esilalo yikuthi ikheshi yona ngokwayo iyahlupha so abantu abanye bayabe benemali ezikhona emakhadini kumbe emafonini but emavinkilini amaningi kabasavumi ukuthi bathathe leyo swayipi engingakutsho nje ukuthi impahla zonke ezokusebenzisa ngathi ama-basic commodities zikhwele okumangalisayo ma ukhuluma ngamafutha okupheka ukhulume langesishebo akasi sathengeki izakhamuzi zithwele dadalala okumangalisayo
kuyini eselikwenzile njengenhlanganiso kathesi
kungumlandu wethu njengenhlanganiso emele izakhamuzi lamalungiselelo siyahlangana sikhulumisana sibonisana ukuthi mhlawumbe qhinga bani mhlawumbe lohulumende singama-approach-a kanjani ukuthi ama-basic commodities sakusaphileni ngoba ukuthi sibhoqe izandla ungaza ke kuthi zikhona ezinye inhlanganiso ezibuyayo kithi zizofuna ukusiza izakhamizi yokuthi kunikeza abantu ukudla so bayasebenzisa ama-structures ethu ngoba thina sinhlanganiso ekhona emawadi ngikhuluma kanje nje kukhona abanye abanika usizo kumawadi ambalwa athize babuya basibona njengenhlanganiso ukuthi bafuna ukuncedisa izakhamizi ezisebayo siyemukela iminyango yethu ivulekile kulabo abangaba losizo bayabuya kithi ngoba thina yithi esisebenza lezakhamizi njalo siyazazi inhlupho ezikhona ngamawadi ngamawadi
siyananzelela njalo ukuthi izakhamizi zibhekane lokusilela kwamagesi lamanzi
ngoba abanye sebezama ukuthi badinge igasi nayo kayithengeki ikhwele okumangalisayo abanye badinge lezo nkumbi bazo sezivula yebo yebo kwamagesi kungananye nanxanje silahlekelwa ezindlini laba ababe funa ukubona umabonakude lezi tshebo zabo amanzi kwamanye amalokishi sebeqeda mhlawumbe amalanga ayisikhombisa kungela ngisho lomithombo yebo akhona amalokishi alizibholane amanye kaalazi lezi zibholane kuza mnemetheka eminye imikhuhlane kobulawayo ngoba uhlupho lwamanzi lukhanya ingani solubhahle okwedlulisileyo